umangalisi ukuthi in fact ngayo kungabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona bavusa bengadlalisa ama resources elizwe bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya ngabe kuthiwa bekuyi-Congress ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences kuthiwa hhayi kwaphrobhulwa amabizo kuma-provinces bagcina bevotile bagcina bethe hhayi eyiza bavumelana no-Emerson abanye bathi bavumelana no-Govea omunye wawina phakathi kwabo but kuyona kuthiwa chethe sihamba no-Emerson etcetera ayisiyo nto ethengisa umbusazwe okhululekileyo.
Akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuZANU PF njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke?
Abantu beZANU sukela ngo-2017 lapho abathi bexothe u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days baze begida bexothe umgaka wonke ungabakuzwa ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu owehluleke kanje bonke bazakuthetha silatshoyise kuthe kungaba nomuntu wesibindi kumbeni sebutho bengahamba bavukekuseni sebemxotshini ubabalo uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona. So ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true deception yokuthi bakholelwayo bonke abantu bankona ba-operata njenge-robot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakuthola but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadifenda ekugangeni kwabo.
Nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngaphi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa?
Uyakumbula u-Emerson sithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banezondo ngomgabe. So iZANU awulaleli lokhu abakutshoyo. IZANU libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe. Balutshwani abantu eZimbabwe abasekela iZANU kodwa libandla leliyana okuthiwa ngani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni umesithi uvisela u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.